Esikubonayo lokho kuyinto enhle kakhulu ngokuba uzakhumbula ukuthi labo omongameli ngabantu abavela endaweni ezihlukaneyo, omunye ube yi-Republican abanye ababili bengama-Democrats. Khona lokho ukuthi bayakwazi ukusebenza ndawonye babambisana ukuze kuguqulwe ingqondo yabantu bemelika abathile, baboniswe ukuthi leli ikhambi i-vaccine le okukhulunywa ngayo kayisiyo ngozi, kubakhuthaza ukuthi abantu bahlabise ukuze bavikele emkhuhlaneni, kuvikeleke lesizwe sonke nelizwe lonke, okungagcina sekudlulela la kwamanye amazwe ukuthi lapho bavikeleke. Kuyinto enhle kakhulu kakhulu leyo, ukwazi ukubambisana. Sengathi labanye emhlabeni wonke jikelele bangafunda lukhulu kulaba ukuthi kungakhathalekile ukuthi kuyiphi iphathi, lingabambisana lisebenzisane, libambisane umthwalo wokuguqula impilo yelizwe leno.
Ungathini ngendlela umkhuhlane lo okhanya usumemetheka ngayo kulezi nsuku eMelika, ngoba abantu abafayo kanye labalaliswa ezibhedlela sebesedlula labo ababephathwa yilo mkhuhlane ngesikhathi usafika?
Ukumemetheka kwegciwane lokhu kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi likhona. Igciwane liyabulala abantu. Kumele kukhuthaze abantu umhlaba wonke jikelele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, njengalokho aqanjwa okuqhelelana la abanye, ungayi endaweni eziminyeneyo, ugeze izandla ngesepa, usanitize, wenze konke lokhuyana. Kuyabona ukuthi lisesekhona. Kanti ke njalo kuyaveza ukuthi angeke lasuka leli gciwane singazange saba nekhambi lelapha. Ngakho ke i-vaccine le okukhulunywa ngayo iqakatheke kakhulu ukuthi atholakale, kube le ndlela yokulelapha leli gciwane, ngoba libonakala lisesekhona, kalifuni kuphuma.